into abayikhulumayo into eyisifiso saye wonke umntwana weZimbabwe ofisa ukuthi abone iZimbabwe isiba yilizwe elenza noma elazi ukuthi abantwana beZimbabwe iyini okubalungeleyo ikuyini okungabalungelanga ngoba into yokuqala njengokuba sesabona iziphatha manje azikhuluma ukuthi nqa kungumntwana akungenza njani yiko kanye kunalokho umbuzo oyiyo ofola ukuthi iziphatha manje zelizwe lakithi bazibuza ukuthi nqa kungaba abantwana kungabaphatha njalo ukuthi into le iyenzakala ngalendlela into engalunganga amazwe amanye lawa adlela leZimbabwe noma afisa ukuthi ayakhe ubuhlobo obuhle leZimbabwe abafisa ukuthi basebenzisane lelizwe leZimbabwe ngezandla eziklini ngezandla ezingelayo udodi kodwa ke isixwayiso mina engingasisho ngingaxwayisa ukuthi inkokeli yakithi abakuthathe lokhu abakuzwa kukhulunywa ngabanye abantu noma abakuzwa kukhulunywa ezalwane zeZimbabwe bengakutshaya indiva abakuthathe ukuthi kube yinto eserious abakuthathe kube yinto abayenza ngenhliziyo zabo zonke betshengisele ukuthi bona le nto le abasayifuni into abayifunayo bafuna into enjani kodwa ke asazi njalo ukuthi nqa kunje ukuthi iyabiza phetha njani ngoba esikhathini eziningi sidwala ukubona kutshaya indiva nje into yakhona kwenzakala sengathi ayikho into eyenzakeleyo
yena uhulumende Dube nqa evumela ukwephulwa kwamalungelo konke lokhu esikubonayo kakunanzeleli yini ukuthi kuphazamisa imizamo yakhe yokudlelana kuhle lamanye amazwe
Kungumbuzo omkhulu lo baba uNkomo obuzayo ngoba kwesinye isikhathi ziningi ezinye izinto isigameko ezenzakalayo okuthiya abantu bezibuza imibuzo eminingi bedinga impendulo bengayitholi ukuthi nqa ungumuntu akekho umuntu owake waphila eyedwa emhlabeni engaphili labo makhelwane mhlambe engaphili labanye abantu abambisane labo impilo okuyikho esikuthoyo ukuthi ukubambisana lamanye amazwe noma kungabe kungamazwe aseEurope noma kungabe ngamazwe aseMpumalanga noma ngamazwe angenhla noma kungabe kuyiwaphi amazwe noma ngamazwe aseAfrika wonkana wonke amazwe nqa kungamazwe alobukhokheli obuqotho badinga labo ukuthi bebabambisana labanye abantu ngendlela eqotho njalo ngendlela ehlambulukileyo okuyinto engayisiyo nto edinga mhlawumbe ukuthi aso rocket science yinto esegcekeni engadingi mhlawumbe amaprofessor ukuthi baze babuye bavule ama-section athize ukuthi mhlawumbe omunye umuntu aza kuzwisisa khona lokho